amavuko zihlobo lamukela ngenjabulo enkulu ku studio 7 ngolesihlanu mhla ka 25 Ntulikazi 2019 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kulabantu esibabekileyo ukuthi basebenze bayenze imisebenzi sokugcina lokulondoloza lokukhokhela abantu, kodwa bona bathona bebengisana bebangisana bephakathi kunokuthi balungise amanyala lesiqhubekiso ezikhona elizweni lakithi.
Kambe ingxabangxoza esedolobheni lakobulawayo ingaba ngeyokuchasana ngemihlobo, ukuxabana phakathi kwebandla le-MDC kumbe imisebenzi yenkohlakalo.
In the arts industry, be it ukuthi yenza okokuhlabela, ukugida, ama-poems or anything, just anything in the arts industry. So discuss ukuthi kwakhona ama-problems ahlangana labafazi abaku-arts industry iwaphi, njalo singadila lawo njani, singawalungisa njani.
Abesifazana abakumsebenzi we-arts basungule uhlelo lokuhlangana nyanga zonke ngolwesithathu eHarare abalubiza ngokuthi yi-Women Crush Wednesday. Inani labamakolishi emfundo yaphezulu lamayunivesithi emazweni omhlaba atshiyeneyo bakhanya besiza eZimbabwe ngobuningi lenhlelo zabo zokukhankasa kwabangabalesifiso sokuyafunda khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umumo wakobulawayo lokhu ngakazakali ukuthi uzaphetha ngane, nanku le commission yathunyelwa kulelo dolobho kuyakwenza ukuphenyo lokuthi ingakatsho lutho ukuthi itholene. Ingxabangxoza iqale ngokuxotshwa kukamabhalane omkhulu kukhansili uTown Clerk Mnumzana Christopher Dube ngumsekeli kaMeya Mnumzana Tinashe Gambarami. Iqine singasazwisiseki ukuba yikufuthelana na phakathi kwebandla le-MDC, yikuxasana kwemihlobo kumbe yimisebenzi yenkohlakalo. Kube lokutshengisela kwabantu bakobulawayo, abanye abantu besekela uDube abezokholwa khona bona bathini ngokwenzakalayo kobulawayo. UChris Gande ube lethuba lokuxoxa lomfundisi Ray Motso wakobulawayo ukuba aphe imbono yakhe ngokwenzakalayo kuleli dolobho.
Kuthangene mnumzane, izinto lezi mana ngikuphumela egcekeni. Kulokonakala okukhona emhlabeni, kumbe elizweni lakithi, amagethi, amanzi, imisebenzi, yonke into vele akula katholakali. Kulabantu esibabekileyo ukuthi basebenze bayenze imisebenzi sokugcina lokulondoloza lokukhokhela abantu, kodwa bona bathona bebengisana bebangisana bephakathi kunokuthi balungise amanyala lesiqhubekiso ezikhona elizweni lakithi. Akula nto noma eyodwa abangasithela ngayo ukuthi sizama ukulungisa izinto ngalindlela, kodwa bona bayabangisana bephakathi kunokuthi balungise ilizwe lakithi. So laba bantu vele bona balanda isikhundla bona ngokwabo, thina sesingenela sibona kungani vele kule tribalism kulani bonke bangisikhundla khonapha. Le corruption yangikhona ikhona, bafuna ukukhaphula labo phakathi khonapha. Thina sesitona sibangisana ngoba sesisithi hey lo liNdebele, hey lo liShona, kathi yena lo even xa umuntu ephambanisile akula ndlela yini abangasitatha ukulungisa izinto zabo eziyabe ziphambanisekile ngaphakathi. Indaba befuna ukuphuma phandle ukuthi basithengise thina ukuthi kule zinto abazenza, indaba engazilungise khonapha. Abala ndlela ezokulungisa ngazo izinto kusithi kanti.
Manje kuthiweni uZulu wakobulawayo leZimbabwe jikelele athini ngodaba lona?
Hayi, vele siyadana vele thina, kuyasicaphula lokhu ngoba abaningi vele abasozi bakwazi ukuthi i-tribalism yini kumbe i-corruption yini. Wonke umuntu vele is right to interpret it the way they want, ngoba vele akucaci ukuthi kuyinokwenzakalayo. Akula mthetho yini esithi kanje ukuthi nxa umuntu esephambanisile kuyalandelwa ukuthi kuhamba kusuka lapha kusiya laphana kusiya lapha. Indaba engakulandeleki abanye bonke bebethule, isithi kanje yonke ithule, thina aba esingaphandle yitho esikhulumayo, bona bendaba engakhulumi.
Manje lokhu abafuna kwenziwe abanye ukuthi kususwe amakhansila kufakwe i-commission, ubona ungani kunganceda yini?
Waba yisituda vele bangazazi izinto abazenzeka kumele baphume, ngoba kumele basithengise vele ukuthi bathengisele vele ukuthi bayazazi izinto abazenza. Le mthetho ye-city council according to the constitution of Bulawayo City Council ukuthi ithini? wabe nga yazi vele baenza manyala kumele bapume vele vele abatshengisele mnumzane kumele basitshengise ukuthi khona ngabakhokheli esibafakileyo ukuthi bayenze umsebenzi bonke nxa bengakwanisi ukwenza umsebenzi kabaphume vele bafuna vele ukusebenzisa i-city council ukuthi babalwe batshengisele vele ama-problems abo why thina siyayazi i-city council yakobulawayo kwakuyi-city council vele ezayo esegcekeni ukuthi yawina vele various accolades ukuthi khona bayasebenza nothi khonokho abakwenzayo kathesi lokhu idolobho lethu belihlanzekile likhokhelwa sibili i-corruption leyi ingekho vele it was very very limited because thina njengabantu vele umuntu wonke is corrupt we have to accept that but okwenzakalayo kathesi vele angikubone mina ukuthi kungasisiza thina akusize lutho vele kathesi esibela mana ngikuphumela egcekeni kathesi kule government elizweni lakithi ezanu p f silama-problems leyi i-city council nge-m d c silama-problems so what's the difference ongcono ngubani khonapho wabona abantu be-m d c yona m d c as a party bengakwanisi ukulungisa lezi zinto bebangele i-problem kobulawayo because of i-party yabo yelema-problems labo kumele baphume engcono singafaka abantu bangasebenza la ma-political parties
Loge bekungumfundisi uRaymond wakobulawayo exoxa loGrace Gande oweStudio 7. Abesifazane abakumsebenzi weArt ongaba ngokudweba kumbe ukucula weArt basungule uhlelo lokuhlangana nyanga zonke ngolwesithathu eHarare abalubiza ngokuthi yi-Women Crush Wednesday bejonge ukukhuthazana ukuphatheka kwabesifazane kwezeArt becebisana kunhlupho abahlangana lazo kulomsebenzi. Intatheli zendaba yethu yeStudio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lomhlangano wenzelwe eJason Mpepho Little Theatre Harare phansi kwenhlanganiso yePhatsime Trust. Umqondisi walenhlanganiso uSandra Mpofu uthi limhlangano iza kwenziwa kanye ngenyanga.
Nasifuna ukudiscussa ama issues akhangelane labesifazana like in the arts industry be it ukuthenza ukuhlabela, ukugida, ama poems or anything just anything in the arts industry. Sifuna ukudiscussa ukuthi kwakhona ama problems ahlangana labafazi abaku arts industry wapi njalo singadile lawo njani singawalungisa njani.
Uqhubeke ethi kuyadingakala ukuba abesilisa labo bephatheke yikho limbuthano lemidlalo ibahlanganisela labo ukuze babe yingxenye yokulungisisa okungaba kuphosiseka. UKedrick Keke Msongelwa osemsebenzini owe-theatre art uthi kuqakathekile ukuba abesifazana bengathiwa phandle kulo msebenzi.
Asingeke sisebenze sodwa, like take for example ku-theatre, mina angikaboni like u-director ungumfazi. And it's good because abo balama stories abo that they want to tell abantu ngale and them they can tell them bengatshela ngcono abantu kulokuthi kukhulunywe yimindoda ngikhuluma istories abafazi. So kuhle ukuthi sibone abafazi labo bebuya lama stories bebhala ama stories bebuya bezo director the director amadoda and also beyenza lawo ama plays abo bengabafazi bo.
Umculi olodumo uEdith Wodonga uthi imbuthano enje banikeza ithuba njengama-artists asebelesikhathi besebenza ukuqinisa lokulaya abasacathulayo abazama ukungena kulo msebenzi.
Labo ngoba thina enxa sitholanga ithuba lokuthi lapho sasebenza khona siqalisa kube nomuntu othi hayi laphana ungahamba ngaleya nendlela uzathola kule godi uyawela phakathi kwakungela. So wawuhamba ufuke uwele phakathi uzikhiphe khonapho ukhetha ukuthi uyaqhubeka yini kumbe awuqhubeki phambili ukuhamba.
Wengeze ethi ithuba elinje lihle kakhulu ukuba ebhekane labo mama noma nje indubo emsebenzini owe-art zifika la kwabesilisa.
Ama problems esihlangana thina omama emsebenzini wethu maningi and sometimes ingxayafana labafana but ukuthi thina omama kusuka kube 3 times more. So nxa usebenza vele kumele ufake 200%. Nxa usenza yonke into oyenzayo abantu bakukhangela ukuthi vele ngathi umama lo wenzani. Ungatholakala ungumuntu ongani osewele ngalo komgwaqo. So thina nje liyabona umama banjani.
Unkosazana Caroline Maganga, umqondisi emsebenzini we-theatre, uthi inhloso yohlelo olwe-Women Crush Wednesdays ikuthuthukisa umsebenzi we-art ukuze abesifazane bengatshiywa phandle kube lithuba njalo lokucebisana nyanga zonke ngendlela zokuzithuthukisa. Abesifazana abakumsebenzi we-art bazahlangana kanye ngenyanga endaweni e-Jason Pepo Little Theatre. Lo ube ngumhlangano wakuqala ongenwe ngabozomsebenzi owe-art abagoqela utariro ne-gitari, Kedrick Msongelwa Keke, Edith Wodonga, Kudzai Kudzigel, Timwenje labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Ngesikhangele okwamanje eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba eleHerald libika ukubana umkamongameli welizwe unkosikazi Cecilia Mnangagwa uthembisa unceda abaswelayo emangweni owetsholotsho kuward 7. Lokhu ukhangelele ukukwenza esebenzisana labenhlanganiso yakhe e-Angel of Hope Foundation. Usenator Alice Dube uze emele unkosikazi Mnangagwa ezolalela izikhalazo zezakhamizi zikaward 7 ezimtshele ngenduvo ezigoqela ukuselakala kwamanzi ahlanzekileyo, uncedo lokwelatshwa kanye lokuswela imali zokusungula imisebenzi yokuziphandela. Kuthi ke iphephandaba electronically lona libika ukubana umgcinisihlalo wekomishini ebona ngezokhetho iyeZimbabwe Electoral Commission iZEC uJustice Priscilla Chikumba wethule umbiko othi ukukhethwa kwakwamnumzana uyitole Silayigwana njengomqondisi wezokhetho akula zenkohlakalo phakathi njalo akwephuli mthetho. UJustice Chikumba uthi uSilayigwana uleminyaka elishumi lasikhombisa esebenza kwezokhetho, ngakho ke ulalo ulwazi olujulileyo oludingakalayo kulo msebenzi. Uhulumende weMelika ubika ukubana usezavuselela isigwebo sokulengisa labo abavele sebagwetshwa isigwebo sogodo ngemva kokuba eke wama okweminyaka elishumi lasithupha edluleyo 16. Sokukhethwe izibotshwa ezinhlanu ezabulala abantwana ezizaqala zona ukuthathelwa lazo imphefumulo. Izibotshwa ezinhlanu lezi ngabamhlophe abane lonsundu oyedwa abavalelwe ijele elilindwa kanzima eLetterawo esigabeni seIndiana abaleminyaka ephakathi kwengamashumi amathathu lasikhombisa kusiya kwengamashumi ayisithupha lasikhombisa 37 to 67. Laba ngababalisa uDaniel Lee oleminyaka yokuzalwa engamashumi amane lasithupha 46 okhangelelwe ukulengiswa mhla ka 9 Mpalakazi lonyaka, wagwetshwa ngomnyaka 1999 ngemva kokufunyanwa elecala lokubulala umninisitolo umkakhe kanye lendodana yabo eyayileminyaka ethoba minembili eArkansas. Kuzoba lo Lesmond Michelle oleminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa 37 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhlaka Mpalakazi 11 lonyaka. UMichelle wagwetshwa ngomnyaka 2003 ngemva kokufunyanwa elecala lokubulala ugogo oyeleminyaka engamashumi ayisithupha lantathu lomzukulo wakhe oyintombazana oyeleminyaka ethoba minembili. Kuzoba lo Wesley Parki oleminyaka engamashumi ayisithupha lasikhombisa 67 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhla kaMpalakazi 13 lonyaka ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula lokubulala intombazana eyayileminyaka elishumi lasithupha 16 eMissouri. Ngaphambilini wayeke wabulala njalo usalukazi owayeleminyaka engamashumi athoba minembili ngemva komgongoda ngesando. Kuzoba lo Alfred Bourgeois oleminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu 55 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhlaka zibandlela 13 2020, wafunyanwa elecala lokubulala umntanakhe oyintombazana owayeleminyaka emibili yokuzalwa. Lo nguye onsundu phakathi kwabamhlophe ozalengiswa kwabahlanu. Owesihlanu nguDustin Honken oleminyaka engamashumi amahlanu lanye 51 yenake ukhangelelwe kulengiswa mhla kaZibandlela 15, 2020. Wafunyanwa elicala lokubulala abantu abahlanu esigabeni seIowa, abagoqela abesilisa ababili, lo mama labantu bakhe ababele minyaka elishumi lowayele minyaka eyisithupha. Inani labamakolishi emfundo yaphezulu lamayunivesithi emazweni womhlaba achiyeneyo bakhanya besiza ngobunengi eZimbabwe lenhlelo zabo zokukhankasa kwabangaba lesifiso sokuyafunda kiwo. Baza bezocebisa ngezifundo ezidingakalayo emhlabeni jikelele ezivulela amathuba achiya izifundi zisenelisa ukuqhatsheka lasemazweni womhlaba. Intotheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Amakolishi la ahlangane lezifundi kundawana ezitshiyeneyo eHarare, Mashonaland East neMashonaland West etshengisa alakho kuzifundo zaphezulu. Umnumzana Alton Wee umela ikolishi leSandvind University elinikeza izifundo zebiotechnology ledesign yaphezulu ngendleko encwebekayo kuzifundi zeZimbabwe.
Malaysia campus is actually, I would say, is more cheaper compared to going to Australia directly.
Kubantu beZimbabwe kungabanceda kakhulu ukuthi bekhethe ukufunda kukolishi lethu eliseMalaysia ngoba linikeza izifundo ezilohlonzi ngemali ephansi okugoqwa kathathu siqathanisa lelise Australia, kodwa bethola uhlonzi olufanayo, bethola imfundo ye-Australia ebanikeza amathuba emhlabeni jikelele befundele eMalaysia.
Othi abanye abalezimali zabo balakho ukukhetha ukuthatha iminyaka emibili befunda beseMalaysia bebe sebethatha owodwa beqethisa bese-Australia. Omela ikolishi leVega School of Design and Business eliseGoli ongazixambanga ngegama uthi balamakhosi amaningi awohlonzi lwaphezulu angaphathisa izifundiso eZimbabwe.
Silama higher certificate specializer in creative development, nama higher certificate in photography, nama higher certificate in brand building practice ufana no marketing. Course esiya offer wona ke anceda abantwana ukuthi baziprepare for a future, ngoba okwamanje some of the courses that are traditional enza ukuthi umuntu angatholi umsebenzi like or specific nxa esengena ku-international market.
Unkosikazi Rene Bartlett wekolishi leStanden University elitholakala ePort Alfred eZansi Afrika uthi sebenikeza izifundo zemisebenzi esikhanya ivuka ngobuningi bayo emhlabeni jikelele ukuze izifundi zingakhathali ngokuthola imisebenzi kungaba ngakuliphi ilizwe abalikhethayo.
They're both niche market programs, but also both programs of very fast growing industries. Disasters are growing all around the world, natural disasters, natural
zifundo ze hospitality zaphezulu lamahotela omhlaba okuli zinga elithuthukayo, njalo sibe lezifundo ze disaster management ezidingakala kakhulu emhlabeni jikelele. Ingozi zikhanya sezisanda emhlabeni jikelele, amazwe omhlaba esala engasakwazi ukuthi engenzani ewelwa ingozi ezinje kuzikhathi ezijiyeneyo. Ngakho leli lithuba elihle kuzifundi ukuba zithuthuke ziphathise.
Lombukiso yenje ngaphansi kwabeGwala Education Services uhlanganisele amakolishi lama university avele emazweni ase-Europe afana leScotland, amazwe afana leAustralia, New Zealand, Malaysia, America leZansi Afrika. Waphela kumpela nsonto ungenwa izifundi eziningi esezithathela izifundo phezulu zizama amacebo awamathuba amahle emhlabeni jikelele ngesikhathi ilizwe lokhe lilokusilela kwemisebenzi okukusimo esiphezulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga ke Peter Ntambe ngalolu daba osinike lona. Okwamanje ke yekela siphe ithuba kubalaleli bethu abeStudio 7 ukuze batsho imibono yabo ngokwenzakala elizweni.
Linjani basakazi beStudio 7, labalaleli be Studio 7. Mina igama nguStanley kugabadela Ncube, mzalwa lapha engondo komzijwa Ncube, but ngokuhlala ngihlala eSpila eBinga, eSpila ku4. Ngithi lami mfake okuncane nje, i-government le ekhona angazi abantu abayivotela beyivotela manje ukuthi bathini manje makuso, because if fuel ikhuphukile futhi bayikhuphulile and ibabambe as a fuel, ikhuphukile zonke izinto zizokhuphuka, iRand lisavunyelwa, iUS dollar lisavunyelwa, iphula lisavunyelwa, sovunyelwa amabhondi awekho elizweni. Kanti bathi abantu bephile njani vele, bafuna abantu bephile njani? Ngoba kunjengamanje asikhulumi ngabantu abasebenzayo, abasebenzayo abasebenzela ihala nje, wesi abangasebenziyo, wesi iziphofu ezicela imali esitaradeni. Kanti igadi government le injani vele? Abalazwelo, waye bengalazwelo, so waye bengalazwelo abantu besifa ngalindlela. Kanti sesigcwele emazweni umhlaba wonke sikhona, akulalizwe kodwa la muntu ongabuya eZimbabwe. Sigcwele la sesiyahlupheka. Angazi laba abayivotelayo ukuthi bathini manje, baphakamisa amansaro abo lawo lama-t-shirt la abhale Zanu besithi fe 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 fe, manje bathi kwenziwe njani ke manje makuso? Kusiyafika uDisemba phela i-fuel le iyabe sikhuphuke, maybe kusiyafika ka-10 and kuzoba nzima ukuthi abantu bebuye abavela phandle ngendaba ye-fuel le. Hayi, kunzima shema, angazi ukuthi kwenziweni, angazi ukuthi kwenziweni ngezani. Umbuso lo unzima lo, umbuso lo unzima. Angazi abavotelayo ukuthi bathini ke bona makuso, oro bona bahleli kahle, asazi. Mabehleli kahle, hayi, siyababongela.
Amavuko balaleli beStudio 7, ngivusa wena uJongwe, uChris Lontunga okaDube, uMthembu Zithembayo, Placidus Jeremiah. Hey madoda, lesi simo esisekhaya lapha isimo esibi, isimo esingazange sisibone njalo, isimo abalutshwana abasibonayo ukuthi kulapha izinto asoze zikhambe kahle. Kambe ngemva kokutsha itoyitoyi yonke liyana lokuriska kuthiwa Mgabe Mascor, kade awutsotsi bayakwazi ukuthi basebenzise abantu kubana bagijime, kuthi hayi babakhipha umgabe, kanti bona bafuna i-red carpet le behamba umgabe imihla lemihla. Kambe lake lakubona ngapi, if that is true, ukuthi umuntu ayibiza i-jet fighter kumbe indege ngasemalaysia kumbe Dubai uyisiza eHarare, leyo ndege icharger nge-hour izofika, ifike imthathe i-distance yokusuka kuphela eHarare yembeke eGweru, that is 20 minutes. Kambe ibhadalwa malini, ibhadalwa ngubani? Ayekuphi amahelikopta we-army ukuthi isikopokopo nje se-army simthathe o-ED umnangagwa asimutifare khona eGweru yangikhona ngefere abadume ngayo, rather than ukuthi umuntu ayebiza indege from all the way from Dubai ukuthi isuke ikhona lezomthatha eHarare imuse eGweru umango we-20 minutes. Kambe lake lakubona ngapi? Sazi savelelwa madoda. Nampa labo fuel sokukhwela everyday, abantu bathi bebatshele ukuthi okuyimali lokho elizamtli kufake can never compete lamanye ama-currencies, kwathiwa hhayi izimdola yawo yazinepower. Kuyini khonokho sokusenzakala kathe sifuel sikhwela phose kabili ngelanga, kumbe sikhwela almost every week kumbe after every 2 weeks? Bakhulume bathi khungona bona bathatha i-bank rate yabe ikhona ngaleso sikhathi, kanti osokuzima ukuthi iholo lababalisi lalo lingaze la-bank rate, kuyini? Nxa kuyikuthi ngesikhathi sikamgaba ababalisi babehola u-470 ngobu-$450, why la inga-bank rate ngerate ekhona kanti si-7.5 yona leyo? Kodwa ijuti bagijimela bayi-bank rate nge-7.5, ifuel bayirete nge-7.5, kanti ipay katitsha-ke ipay ama-7.7, why layo ingaze ya-bank rate ngayona le irate ekhona? Lokhu yikudlala ngabantu lokho. Lokhu yikudlala ngabantu lokho. Ayikusikazi sidubeke eZimbabwe kanje size sinciphise amabhrugu vasi-olte sivala amabhrugu izikhwama ziphose zithintane ezebhrugu lendoda emuva. Kukathi ke amadoda wayibonti le yindoda le esiyinxele uyibonti yindoda lethambo. Bonke abantu khale sibaajuste amabhrugu izikhwama esika-left lesika-right ezivune emuva sezifuna ukuthintana ngenxa yokuvala amabhrugu. Madoda siyafa ngendlala. Ngusifaso okancubelo okhulumayo.
Hayi njalo balaleli abathandekayo. Eyi laba eZimbabwe laba kusithwele nzima la. Sokuswelekala lo nkulunkulu nje ukuthi angenele. Ngoba izinto azisabambeki, azisabambeki. Imota ziyadura, ukudla ezitoro kuyadula, impuphu iyadula, yonke into iyadula. So hayi lapha ayayayaya, akusela nto enhle la. Ukuthi kumbela abantu bathini nampo lawo amadoda la ukuthi akhulumisane sibone nje kupho kuvikela abantu nje akazweli bantu amadoda ankhona ukuthi aluba bayahlangana bakhulume ukuze abantu bayethule abantu umthwalo lo wabalawo lo sesipho ngokukhuleka nje ukuthi uNkulunkulu aluba uyangenela nxa uNkulunkulu engangenela nje kubonakala ukuthi kungenzakalani ngoba heyi iZimbabwe kusesezimbabwe lana esiyaziyo kathesi iZimbabwe vele singamarararararararara asisakwazi ukuthi okuyikho kuphi. Hayi kulungile balaleli bathandekayo, mina ngumoyo wemawane.
Hallo balaleli, mina ngusibanda kokobulawayo. Hayi uhulumende lo usehlulekile, abana uhamba ngami nje berizayine bonke, especially umthuli lo mna kakho. Hayi wamasela amakhulu kakhulu elizweni la, bayakhathaza kabalaleli. Ngiyabonga.
Sanibona basangazi kustudio 7, siyabona bathakazi kustudio 7, osithandekile Mhlanga nabo Ntumeleni Nkomo, siyanibingelela. Lana ngikhulumzama ukuthi ngikhulume ngendaba kaKambarane. UKambarane yinto ayenzile okuxosha uDube ngenkathi uSolomon Mngoni umeya ethethe live ayikho right. Ele manje into abayenzayo ayikho right, ijabulisa izitha, izano-PF bayajabula manje labantu be-MDC mabelwa bodwa. Ele manje ziyajabula izitha manje. OJoseph Shuma bajabule kakhulu, OJoseph Shuma bajabule kakhulu manje. Sibethola inxeba manje lokungena nabo nabo Gawule sebejabulile manje, sibasizakele. Kodwa ngiyanicela abantu bakobulawayo ukuthi no, even noma ngabe kunjalo niqhubeke nivotele MDC, ningayeke ukuvotela MDC ngoba yiyo iliqembu elikwazi ukuhlanganisa abantu, yilo futhi elingabusizwe.
Labo-ke bebekungabalaleli bethu abakastudio 7 besipha imibono yabo.
Owamazinyakhala ngoba ngidabukile, inhliziyo ihlungu ngoba yephukile. Awuwe mdale
ubuhlungu, umoya wami ungephula inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa. Lala kahle ke sithando sami, ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye. Ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye.
Isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili lokhu sisonke kulolu hlelo esenza wenza kathesi lami ngothi ngithi goodbye. Sidibaneni sibe lithuba linye ngeviki elizayo ekuseni, kodwa ke ngale ntambama sizodibana njalo kuhlelo lunye. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah sithi ibe lempela sonto elithukile.
mangwana ni akanaka watereri kinosangana.